isenzakalo sanamuhla lesi isenzakalo esidanisayo nje njalo esibuhlungu kakhulu ngoba ababotshiwe bababili bengaqiniseli kodwa bebuye nabo ukuzobambelana ndawonye nalaba ababotshiweyo abaseleyo abayi-10 amavenda lawa ade bephambili kwenkantolo ukuthi baphiwe ibheyili yabo. So bathe nje beqeda ukuphiwa ibheyili yabo sebephuma laba sebehlabela njengabantu ade sebechabile nje ukuthi ibheyili ade beyikhalela eyagcina umnqwabo esebhubha ngendaba yokuthi ibheyili wayenxitshiwe sebeyiphiwe. Yikho lapha nje amapholisa aveke nje abasukela nje apho ngoba bambe sekakopha nje okulolunya phakathi lokubagijimisa nokubadosadosa okokuthi vele kade bevele nje bezimisele ukuthi kumele babambe abantu laba abaziwayo ukuthi vele balwela amalungelo kaZulu. Yinto ebuhlungu yokuthi siphakathi kokukhala ukushiya kukaThafazwa simkhumbula nje siphambili kwekhothi amapholisa abuya ebesekopha omakhombolelo no-Denford nomunye wabo. Akula charge abayiphiweyo, akula cala abaliphiwe nje but lapho ngokubakopha nokubahlukumeza nje. Lokho kutshengisayo sibili ukuthi amapholisa la azimisele ukusebenza umsebenzi wawo belandela ezembusazwe njalo benesayidi abalithathayo. Yinto nje edanisayo ngoba bahola imali evela kithi thina abantwana bezimbabwe.
Amapholisa ngathi mhlawumbe bephule umthetho ngokutshengisela bengelamvumo ngoba sibone behlabela bebuthene bephambi komthethwandaba.
Hayi, bengathi njalo sebefuna nje ukuqamba amanga njalo nokuthola nje into yokukhuluma. Kodwa nje phambili kwendlu ekhothi kulomnyango omkhulu lapho abantu abaphuma khona. Abantu laba bathe bephuma nje phandle baziqalisela ukuzihlabelela besehlika ama-steps ukuthi baye ndawo ezishiyenile lapho abavele khona. Akula kudemonstrate lapha ngoba vele liphuma ekhothi lizihambela lizihlabelela njengabantu abaphiwe ivithi. Ayisonto yokuqala leyo kwenzakala nxa umuntu ephiwe ibheyili. Kuvele kuyinto eyenzakalwa ngabantu abaningi nxa yokuthi imoli yabe kutheni nje abantu sebethabele ukuthi umuntu wakuphiwe ibheyili. Kodwa amapholisa lawa akamnankagawa siyawazi vele injongo yawo kanye lokuzimisela kwabo ukuthi vele bangadinga ziphi indlela ezokudinga icala ngazo ezokuthi laba abantu bacikise belala esitokisini bebaphisa icala abangenalo.